thina njengabahlali bakobulawayo kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu. Ye, siyakwazi ukuthi khona asikho ndaba kabani ngumumo esukhangele izwi lazange line. Singakhuluma nge-water rationing, kathesi ngibona ngani kudala sacina ukuthunyelwa imbiko ekhuluma ngokuthi namhla amanzi akhona kumbe nawekho. Sesibona ngamanzi sephuma nje kuthiwa khona sesizwela kwabanye, abanye bethi ngapha sephuma ngale sephuma. Lanxa sasikwazi ukuthi ngelanga elingaka siwakhangela ukuthi aphuma, sesilinda lawo malanga. Kwesikhathi lawo malanga amanzi engaphumi, ngithemba last week ngolwesine sike saba lo mhlangano omelana ngamanzi idorobho silakobulawa, siphakathi edorobheni laphana sikhuluma ngokuthi kanti manje kwenziwani ngamanzi. Ukhanya kula into ephumayo ecacayo ukuthi amanzi sizawathola ngapha, amanzi awakho. Into abajayele ukuyenza isikhathi esiningi phose bahambisa lapho kuyabe kusiwe khona kulezifa, lapho kubhusiwe khona, yiko lapho abangane bayancedisa. Njengoba mina ngimele ibulawa yonke amawadi wonke awuyi 29, ziningi indawo ezilendawo ezingani ziphezulu othi ngabe wavulile ngale aphela amalanga nalaba babewavule ngayo, ikakhulu babejayele ukuvula amalanga amabili lezo ndawo zingatholanga amanzi. Ngabe ngokufisa kwezakhamizi ngayo bacitshana leyani ikholamu yamanzi bethi ibhili, ikholamu yebhili yamanzi awayisekho ngoba nangu amasuka ayadubuka, nangu akula amanzi. Kanti ikholamu yena leyani imeleni nxa izinto zangikhona zinkungela service delivery. E-city center kobulawayo esidikidikini wobulawa le mayindathu amanzi ahlala ekhona. Angithi ngalo kulapho somabhizinisi kulezitolo bathi bona angeke kwavala amanzi nalawa amalutshwana kobulawayo amele ancedise khona ngaleyo city center. Thina emalokitshini kunje ukukhuluma nami nalapho engikhona enketa akula manzi, siwagcine yini Saturday kwezinye indawo ebebuye Thursday, kwezinye indawo abuya Friday, Saturday avuke ngekho amanzi, njalo kabuyanga zonke indawo.